abaphumanga ngobunenyi ukuyavota kuma by elections akobulawayo namhlanje inengi lisithi kalizihluphanga ngokwenza njalo ngoba kuyikudlalisa isikhathi amagama amalunga awebandla le Citizens Coalition for Change abakucele likaMnumzana Nelson Chamisa abakhutshwa ngabeZimbabwe Electoral Commission emaphepheni okuvota ama ballot papers ngolwesine ngemva kwesinqumo se High Court abengekho bekulaka amabhalane jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Chabangu amakhansila akucele likaChamisa abekhona kuphepha lokuvota abakhutshwanga yiZimbabwe Electoral Commission ngesizathu sokuthi amagama abo ebengekho kuluhlu lwabavinjwa ukuncintisa kusinqumo esethulwa yiHigh Court ngolwesine ekhuluma ngemva kokuvota emahlabezulu primary school eChabalala kuward 21 omela ibandla leCitizens Coalition for Change ekucele likaChamisa uMnumzana Thinevimbo Maphosa uthi bavote ngokuthula
ku ballot paper bekulama candidates weZANU PF weTRC lomunye iIndependent ivela kuyocasta ivote yami njenge candidate a representer Citizens Coalition for Change besilungiselele kahle sibili but konoko ukuthi kuyabe kulama court cases mbona ngani phambanise ukuthi abantu babuye ngobunengi babo
okhokhela abahlola ukuqhutshwa kwekhetho emele iCitizens Coalition for Change kucele likaChamisa kuward 21 unkosikazi Sibongile Chimumba uchasisa kabanzi ngobe kusenzakala namhlanje
iline ngathi akula line but isiqale ngo 7 exactly ukuthi ku polling station sifike ngo 4:06 hayi amabizo ayatholakala izeki angikaboni inkinga yayo ukuthi hayi ngingabe ngikhuluma manje ukuthi izeki ithe but angikaboni iproblem phakathi ama agent ami ama polling agent ngilethethe mina uhlelo leli mina ngithi lungehlisile ukuthi ama messages lama information aphuma ebantwini okuyenzakala la mina vele kungilokuse down akungithabisi
okhokhela ukuhlolwa kokhetho emele ibandla leZANU PF kuward 1 enzikini yedolobho unkosikazi Thokozile Mudimba uthi abala nsolo asebethe bayithola ngokhetho lwalamhlanje
aya ma elections wonke ahamba kuse ngendlela uward long uward 1 sama polling station ayi 21 so far everything is going soft
umnumzana Pardon Tafumanei oncintise kukhetho lolu ezimele edinga ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni sempophoma mzilikazi yena uthi uvotele elukhanyiso primary school empophoma
kuzibebe kwazi ukuthi ukuvota ilungelo olomuntu wonke eZimbabwe singabe singasuthiseki ngendlela abangabe besebenza ngayo ukuthi layitshintshe nxa kukhona abakhonona ngakho kuzatshintsha but ukuyekela ukuyavota akusoze kutshintshe you must remember ivoti leyo kulabantu abahamba empini bayilwela
abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bethule umbiko othi ukhetho luqhubeke kuhle ngokuthula njalo impumela yokhetho izaphanyekwa kuma-command centers ngendawo ngendawo njengokuvota kwabantu lamhlanje abakwenhlanganiso ekumsebenzi wezamalungelo okuvota e-Electoral Resource Center Africa bakhuphe umbiko lamhlanje emini enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ukuba ngesikhathi semini abantu abangaba isilinganiso esiphezu kokuficaminemibili ekhulwini i-8.4% kobulawayo bebesebevotile abe iRCA baqhubeke bethi ebulawayo South emini enkulu bese kuvote abantu abangaba isilinganiso phose abayisifica munwe munye ekhulwini 8.7% esigabeni senketha bese kuvote abedlula isilinganiso sabayisikhombisa ekhulwini i7.6% ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.